Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 12 kunhlolanja 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa yena oyethekelele kwele Botswana namhla uthembisile njalo ukuthi ukhetho luzaqhutshwa kungela kuqilibezela njalo luzaba ngolukhululekileyo.
Yemona zanu khayeleli kakhulu ukuthi uhulumende wakhe athole usekelo uSadik manje aku Sadak ikhokhayelele ukuqala khona lokho okwesibili yabekhayeleli kakhulu leBotswana ukubona kube lokuthengiselana ithuni Zimbabwe leBotswana.
Usomabhizimusi osakhulayo umnumzana Wicknell Chivayo uthi kwe ikomiti yedalele parlamente namuhla waze waphika ubudlelwano bakhe lemuli oyayengumongameli uRobert Mugabe.
Idili elizatshintsha umumo wonke endaweni yethu nomuma khonapho.
Amalungiselelo okugcoba inkosi yamaNdebele aqhubeka edala ingxabangxoza elizweni. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena oyethekelele eLebotswana lamhlanje usethembisile njalo ukuthi eZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhululekileyo njalo kungela kuqilibezela. Kubika intathele izindaba yethu uMartin Ngwenya eseGaborone kweLebotswana.
Ekhuluma lamhlanje edolobheni leHaborone, uMnangagwa unxuse osomabhizimusi beBotswana ukuthi bayevula amankampani eZimbabwe ngoba uhulumende wakhe esebenza gadalala ukwenza imithetho ezakhanga amabhizimusi avela phandle kwelizwe. UMnangagwa utshele abakade bengene kudili lokudla kwemini alenzelwe ngumongameli Ian Khama eHaborone lamuhla ukuthi eZimbabwe lizimisele ukuba lomkhetho olukhululekileyo. Unxuse inhlanganiso ezingabe zilesifiso sokuyabona ukuthi ukhetho luzaqhutshwa njani esithi zikhululekile ukwenza njalo.
Uhulumende wami uzakwenza konke okufaneleyo ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo. Kulandelwa imithetho yokubamba ukhetho eSADC kanye le-AU.
UMnangagwa uthethe ithuba lokunxusa abamabhizimusi eBotswana ukuthi avule amankampani eZimbabwe esithi uhulumende wakhe usendleleni yokulungisa yonke imithetho engahambelani lokuvula amabhizimusi. Utshele umphakathi ukuthi eZimbabwe selivuliwe ukuthi likhange kahle amabhizimusi. Uthi osomabhizimusi abavela phandle kwelizwe bazakwenelisa ukuthi babuyisele inzuzo emazweni abo kulandelwa umthetho ovunyelweyo wokuthumela imali.
Zimbabwe is open for business. We are involved by the new street.
Izimbabwe ivuliwe kulabo abafuna ukuvula amabhizinisi. Kulokuthula njalo siyajabula ngosikelo esiluthulayo emazweni wonke jikelele ngezehlakalo ezikhona eZimbabwe.
UMnangagwa uthethe isikhathi ekhuluma ngezehlakalo zamhla ka 15 lwezinyakenye lapho ibutho elahluthuna intambo kwadala ukuthi umnumzana Robert Mugabe acine esehlika esikhundleni. UMnangagwa uthi okwenzakalayo ngolwezi kwakuqathekile ukuze kulungiswe okwasukonakele elizweni.
Operation Restolikes yayifanile ngoba sase silahleka njengebandla njalo njengesizwe saphuma endleleni kwalokhu esakulela ngempi yenkululeko. Sasifuna ukukhipha izidlova ezasezigombolozele inkokheli.
umnangagwa kanye lokhama bathi bekuqakathekile ukuthi bahlangane ngoba ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili besobonakele ngaphansi kwaye ngumongameli umnumzana Mgabe. Ukhama lo Mgabe babingabona ningalihlo njalo ukhama uthi lokhe wangena esikhundleni ngomnyaka 2008 kwangowawuqala ukuthi umongameli weZimbabwe avakatshele uhulumende weBotswana. Ukhama uthile njalo ukuthi eleBotswana lizimisele ukuncedisa iZimbabwe kundlela yayo yokulungisa umumo womnotho. Usenjalo umangameli Mnangagwa ukhulume edale leParliament eHebron ngemva kokudla kwemini lomangameli Khama. Umnangagwa utshele idale leParliament ukuthi uyabonga ukuthi iBotswana igcine inkulungwane lenkulungwane zeZimbabwe okwabalekala isimo esibi somnotho. Uthi ukhayelele ukwamukela izalwane zeZimbabwe konke labo babumkabo ababathole eBotswana isimo somnotho eZimbabwe singabangcono. Umongameli Mnangagwa ugqiba uhambo lwakhe kwele Botswana kusasa lapho azakhulumisana labo somabhizimusi beZimbabwe kuseni abe sevakatshela inkampani elolonga ama-diamond iDiamond Trading Company. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ukuhlaziya uhambo lukamongameli Mnangagwa lolu sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo. Saqala ngokumbuza ukuthi injongo kaMnangagwa kahle kahle ngeyani.
Yemona zanu khayele ikakhulu ukuthi uhulumende wakhe athole usekelo uSadik manje aku SADC ikho khayele ukuqala khona lokho. Okwesibili yabe khayele ikakhulu leBotswana ukubona kube lokuthengiselana between iZimbabwe leBotswana. Kodwa ukuqala sibili mona zanu ukhayele izombusazwe eSouthern Africa kumbe eSADC ukubona abe lobudlelwano obuhle lamazwe aku regional SADC. Kuzama ukuthi athengise iZimbabwe njengelizwe elingaba i-trading partner kumbe investment partner. Bona injongo yakhe enkulu ngalokho akwenzayo kwakhathesi.
Ukudinga ukuzwanana labakhokheli bamazwe asezansi e-Afrika lokhu ukungatsho yini ukuthi mhlawumbe bakhona abakhokheli abona ingani kabamamukeli njengomongameli weZimbabwe oqoto?
Ye, njengoba wangeni uwamongameli esebenzisa amandla nje uyadinga laye ukubana abe nosekelo kwamanye amazwe. Uyadinga sibili ukuthi asekelwe ngamanye amazwe ngoba kasengangeni embusweni wokhe. So kakhathesi kuye kuqakathekile ukuthi athole usekelo kwamanye amazwe anjengabo-Angola, Mozambique, Botswana, South Africa.
Kwezokusebenzelana kwezamabhizimusi lapha zivumelwano bani esingabona zilotshelwana phakathi kwele Botswana lele Zimbabwe?
Bona senelisa ukubona kuwe la ma-bilateral agreements ngoba ama-bilateral trade agreements kukhangele bebokhangele ukuthi impahla zihambe ngendlela ekahle phakathi kwe Botswana laseZimbabwe lamanye amazwe aku-origini yase-Southern Africa. Bona zani ngenye injongo yabi khona ukubana impahla kumbe ama-goods and services ahambe freely across ama-borders kube le-mode trade kungabi lokwenqabela kokuthengiselana esingathi ngesilungu ama-trade restriction bilaterally phakathi kwamazwe amabili and multilaterally phakathi kwamazwe amaningi.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inkohlakalo yokuphana imisebenzi ngokwazana kuhulumende ivele sobala namuhla edalele parliamente lapho usomabhizimusi oyaziwa ngokuzibonakalisa uWikneli Chivayo aveze khona ukuthi inkampani yakhe ye-Intratech yaphiwa umsebenzi wokwakha isitiji samandla esola eGwanda ngemva kokuba ikhulumisane lo wayengumphathintambo wezamagetsi ngaleso sikhathi umnumzana Zikamayo Mavaire. Lanqanje ekuqaleni wayeuncitshiwe lomsebenzi lugatsha lwe-State Procurement Board. uthi vayo uveze njalo ukuthi inkampani yeZimbabwe Power Company yathi isisala ukumbhadala imali ngemva kokunanzelela ukuthi wayephiwe umsebenzi okungekho emthethweni. Wabuyela njalo kumphathi ntambo yena owasuka wafonela le nkampani njalo ukuthi imbhadale uChivayo. UChivayo ubebizwe ikomiti yedale ebona ngezamagetsi ukuze azechasisa ngemisebenzi yenkohlakalo phezu komsebenzi wokwakha isitiji seGwanda. Ukulandule uChivayo ukuthi ulobudlelwano lemuli yowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Amagqwetha enkampani yakhe i-Intratec lawo athe uChivayo wenza santando njalo kavumelani lenkokheli yalinkampani. Umgcini sihlalo wekomiti umnumzana Themba Mliswa uthe basazobiza abe-State Procurement Board umavayire kanye lomabhalane ehofisini kamongameli umnumzana Meshack Sibanda ukuthi baze kupha labo ubufakazi ngodaba lukaChivayo. Sixoxele lunga lalikomiti umnumzana Anele Ndebele ongomunye wamalunga abekulikomiti namuhla.
Kuyadanisa ngoba esikuzwileyo namuhla kutshengisa ukubola okukhona elizweni, ukubola okungenza ukuthi lanxa sikhuluma nge-new dispensation, nxa kungalungiswanga kungenza ukuthi ama-investors laba babuya le-foreign direct investment babuye basibalekele. Kukhomba i-political interference ngoba clearly uChivayo wayengelala bank guarantee ukuthi anikwe itender enjalo wenzela ukuthi nxa sokule problem abantwana beZimbabwe benelise ukuclaim imali yabo against that guarantee.
Ukuyini osokuzakwenzakala ngeproject yeGwanda le? Iyaqhubeka yini njalo ikhampani kaChivayo yona ibingaphi ngoba sibonile amagqwetha alinkampani esithi uChivayo isisebenzi nje kuphela kalasabelo kuleyo nkampani kodwa yena ekuwala lokhu esithi ulesabelo ule 50%.
Yeah, ubebike ukuthi ule 50% njalo sithe simbuza ngalolu hlelo ukuthi luyaqhubekela phambili yini waqhamanda. Kodwa ekuqhamandeni kwakhe okuphume kuye ukuthi uhlelo luyaqhubeka. Kodwa uzakhumbula ntungamili ngaphambilini ukuthi abe-ZPC ngokwabo bake babika kuyo nali committee yeparlamente ukuthi uChivayo le company yakhe kabasekho kulolu hlelo. They are actually on the ground bona abe-ZPC, okuyikho kukhomba ukuthi bebesithi useyehlulekile. Ngemva kokwehluleka kwakhe sebetheke over laye ukubikile ukuthi ngemva kokuba lohulumende omutsha i-bank guarantee besokusobala ukuthi angaze akayithole. So ucine esedinga ukuthi i-ZPC ibe yiyo ebhadala ama-contractors akhe directly from their pocket, hhayi ukuthi yena abe nguye obhadalwayo abe sebhadala ama-contractors.
Umnumzana Anele Ndebele lilunga lekomiti yedale ebona ngezamagetsi. Izinduna zemaNdebeleni sezikhuthaze abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ukuthi bazilungiselele njalo baze emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo yena ozagcotshwa mhla ka 3 ngoMbimbitho enkundleni yeBarber Fields koBulawayo. Induna lezi ziqube umhlangano labeZimbabwe laba eJohannesburg kwele South Africa. Kuviga uBenedict Nhlapo.
Enkulumeni yazo lezalwane zeZimbabwe ezidabuka kwele Mandebeleni ebezithe gwaqa embuthanweni obizwe izinduna lezi eBerea Park eJohannesburg empelaviki, iqula lezinduna zokwele Mandebeleni lithe akubuyele muva ukugcotshwa kwenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo. Obekhokela leliqula unduna Nhlanhla Yamangwe Ndiweni ophethe endaweni yenhlambabaloyi endaba zinduna uthe umkhosi wokugcotshwa kwenkosi uzaqala mhla kaThumbimbitho emhlahlandlela okuyiyo eyayisigodlo senkosi uMzilikazi. Lapha ke uthi kuzabe kusenziwa isintu, imikhuba, imigido, lemithanithani yesiko lamaNdebele. Kuza kuthi ke mhla ka 3 ngelanga elandelayo kube yilo ilanga elikhulu lapho ke izacotshwa khona inkosi ivezwe emphakathini lebutho layo yethule inkulumo yayo bese kusiba isikhathi sokujabula esigoqela ibhola lenkezo yenkosi.
Idili elizatshintsha umumo wonke endaweni yethu nomuma khonapho. Izanyathela okwacina khona uLobhengula inkosi yakithi. Ngikhuluma 124 years ago.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Bevan Chuma uthi ngemva kweminyaka eminingi isizwe samaNdebele singumhlambi kazelusile bezwa befudumala ukuzwa ukuthi sebeza kuba lenkosi yabo.
Thina njengabantu besiNdebeleni sidinga umuntu oyinkokheli, umuntu onguyohlanganisa abantu. Ngalokho ke ngicabanga ukuthi inkosi iqhakathe kakhulu ngoba izokwazi ukuhlanganisa isizwe. Abantu bamaNdebele bakwazi ukusukuma njalo bakhulume ngizwi eliyi-1 bakhulume benamandla njalo.
Sikhuluma ukuthi kambe alesiqiniso kwesingakanani amakhumalo ukuthi inkosi uBulelani nguye kanye okufuza athathe isihlalo enkosini loBhengula. Umnumzana Ayanda Khumalo uthi imbali yakhe icace bha.
Simi umntana enkosi iCrown Prince izinyane lesilo uBulelani Colin loBhengula Khumalo ngoka Humphrey Mncedisi, kaFana Boyd, kaRhodes Mpango, ifounder yeHighlander, kaNjube, kwenkosi loBhengula kaMzilikazi kaMajobane, direct descendant yaleyo.
Ukhumalo uthi abantu abafana lenkosi uRaphael Chuma ozithi ngwenkosi yamaNdebele kusobala ukuthi bazisikelela eHwakweni.
Bekuvele kungahlola ukuthi after 124 years kungabi labazibiza abafuna ukuthatha amachance labo bazingenisa. Kodwa induna zakitha ke lisigayelene ukuthi zonke zimi ngakho. Zikubulelani Colin loBhengula Khumalo. Sonke lathi amakhumalo silapho.
Induna undiweni uthi kuza kuba lamabhasi azasuka eJohannesburg ethwele labo abafuna ukuya kuba ingxenye yomkhosi wokugcotshwa kwenkosi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kodwa ukugcotshwa kukaBulelani kuza ngesikhathi kuqoqwa ukuvezwa kwenye njalo inkosi yamaNdebele kuyona le impela viki. Le iza kuba ngesithathu inkosi kulandela uRaphael Khumalo owagcotshwa ngomnyaka odlule. Sixoxele umnumzana Zwide Kalanga Khumalo ngokuvezwa kwalinkosi.
Amalungiselelo asephutshile sibili. Ngomgqibelo kuza kuba se-amphitheatre yakoBulawayo e-park. Abantu bakhangelele ukuthi bafike ngama-9:00 ngokwawuqala ngo-10:00 siya ku-1:00. Ngakho wonke ukulungiselela ngolinganiso ukukhona sikhangelele ukuthi intathele izindaba ezinjengani labanye zifanele zibe khona ngoba yikho kuqakathekileyo ukuthi abantu bazi ukuthi ubukhosi wabo sokufikile.
Besike sabona imbiko ebulenjini lapha be-intanethi ungani omele agcotshwe uBulelani uthi yena hayi kafuni. Bekuliqiniso yini khona?
Ukhuluma ngokugcotshwa kukaBulelani kumbe ukhuluma ngokugcotshwa kuvezwa komntwana okhitshwe yindlu kaloBhengula?
Ukugcotshwa kukaBulelani,
hhatshi ukugcotshwa kukaBulelani kangikwazi sibili ngoba uBulelani kaphithwanga indlu kaloBhengula eyiyo elentonga yobukhosi. Ngakho kangilawo mina amandla okuthi ngikhulume ngokukaBulelani labo abayibo abasebenza laye abangayisibo bendlu kaloBhengula yibo abangakhuluma ngaye, hhatshi mina. Bengithi ukhuluma ngomsebenzi okhona kuwona lo mgqibelo okuveza inkosi uNyamande loBhengula II onguye ogingwe wakhethwa yindlu kaloBhengula eyiyo yasala nobukhosi, hhatshi abanye nje okhumayo labonqube.
Yena engubani igama lakhe?
Angithi ilanga lokuveza ilonelela ngomgqibelo. Ngakho nxa sithi uyavezwa eyinkosi igama lakhe lizaphuma ngalelo langa.
Lo ngumnumzana Zwide Kalanga Khumalo owendlu yenkosi uMzilikazi ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekoBulawayo. uhlelo lwe live talk namhlanje sixoxa ngodaba lwenkohlakalo kuhulumende kulandela ukubuzisiswa okwenziwe usomabhizimusi oyaziwa kakhulu ngokuzibonakalisa uWikneli Chivayo lamhlanje yikomiti edalele ephalamende ebona ngezamagetsi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane zabantu beJakarta zingene esitaladeni sitshengisela lamhlanje zisithi zifuna kufakwe umthetho oza kwenqabela abathandanayo bona bethethe kumbe betshadile. Owayengumongameli welemelika umnumzana Barack Obama uze wabonakala emphakathini ngemva kwesikhathi namuhla lapho ekade kuphawulwa khona ngokusemthethweni impikitsha yakhe elonkosikazi wakhe uMichelle. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukudla yikho okuyisiqokoqela kwezokwenqabela ukuhlaselwa izifo ezingathelelwanayo okubalisa imvukuzane, i-high blood pressure, esechukela, i-diabetes lezinye eziningi-ningi. Kubika uMavis Gama.
Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza uzulu ukuba abuyele ekudleni ukudla okwakudliwa ngabokhokho endulo, khona osekwabonakala ukuba kusiza kakhulu ekuthini umuntu azivikele ekuhlaselweni lezi zifo. Abezempilakahle bathi ukudla kwendulo sokukhangelelwa phansi, kuthiwa ngokwabayanga, okwenza iningi liphile ngokudla kwalezi nsuku okuningi kwakho kungokucholeke kakhulu njalo kuphela ngendlela engalungelanga umzimba. Omunye walezi ngcwethi ngudokotela John Mangwiro, yena ogxile kakhulu kwezokusebenzelana labalesifo sechukela elizweni ekhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Diabetes Association, ZDA. UDr Mangwiro uthi inhlolisiso eyenziwayo iyakuveza ukuba ukudla kwendulo kuphathisa ekuvikeleni limikhuhlane lanxa uzulu esengowathatheka ngokudla kwalezi nsuku echiya kwakuvele kudliwa ngokhokho kubavikela kumikhuhlane njalo bekhula baze bakhokhobe osekuyimvela kanci kulezi nsuku.
Vakhulu vakhale vaidya sadza raumakuseni ririreziyo ririremunga ririremafunde azizweri.
Okhokho wabesidla isithwala samabele inyawuti lopho. Angithi liyazi ukuba isithwala samabele sinikezwa abasanda kubeletha. Kungani wabenikeza isithwala samabele? Amabele ale iron eningi. Yini abesifazane elilokho lisiya esikhathini lani izalukazi? Yazini ukuthi amabele ale calcium eningi ukudlula etholakala emunjini. Kungakho lingabi lamahloni ukudla isithwala samabele nempuphu yamabele, uphoko loba inyawuti.
Ugogo Priscilla Mzenda ohlala edolobheni leChivu useleminyaka engamachumi ayisithupha lanye yokuzalwa engelaso lesi sifo sechukela njengabanye abalingana laye. Unkosikazi Mzenda uvumelana lokuchiwo zingcwethi njalo usola ukudla kwalezi nsuku.
Sesisidla ukudla njengoba natesha umntwana ngimpha amazephi sugar and vinegar, into ezazingekho kudala. Kanti ke kudala kwakudliwa uphoko, kwakudliwa amabele, inyawuthi, kwathiwa umumbu kakhulu wawungowengulube, ungowenkomo. Thina sesihlala sesiyisithwala, nesithwala sesidla esiningi, sidla isithwala esiningi ntambama, ulale sungani sububula ubula mni kakhulu sibili ngadla isithwala esiningi, ngizwa ngiginqa kakhulu. Irayisi, irayisi kakhulu endlini yami sengaze baze bekwazi ukuthi ugogo irayisi kayifuni.
Iningi labakhulumisane lanomsakazo ngesikhathi kungena umhlangano labe ZDA khona eChivu wokufundisa uzulu phezu kwesifo sechukela okubalisa ugogo Anasimbi batshengise ukumangala lapho betshelwa ngezokuqakatheka kokudla kwesintu.
Ngiwe ngakwazi, ngiyaqala, ngiyaqala. Tayi sasisidla ukwesikiwa kodwa idowe siyadla lapho nalaphayana.
Umnumzana Henry Mzenzi Mketiwa oleminyaka engamachumi ayisithupha lantathu ngomunye wabathi ubengelalo ulwazi kwezokudla njengalokho sekuchiwo zingcwethi.
Ukudla lokho esikudlayo yiko kuthwela umkhuhlane eminyeni, ngoba ukukhulume ngalokho esikunathayo wazobamba impuphu ezidla izitshwane esisidla kathesi sesasuka thina ekudleni okwakuvele kudliwa ngabadala, impuphu yenyawuthi, impuphu yamabele, impuphu yophoko, yiko ukudla okusilungeleyo akulashukela. Kodwa nxa sisithi yananzela laa nto siyabona ukuthi athole ukuthi ukudla esikudlayo lamhla konke kuthwela ijukela, konke ijukela kuphela. Mina ukuphila kwami konke bengithakazelele ukunatha amalokuza ama-produce lawana ngoba sebhalwe 100% isithi lapha kulajukela. So kathesi sengikwazi ukuthi kule jukela futhi. Mina kusukela lamhla sengiyaphila impilo ehlukene ngale impilo akade ngiyiphila izolo ngoba semvundile. Hayi, sibuyelele nini empilweni yakudala.
Kunhlolisiso eyenziwe ngabe World Health Organization WHO ngomnyaka ka-2014 kwavela ukuba abantu abayisilinganiso esingamachumi amathathu lanye ekhulwini eZimbabwe sabalahlekelwa yimiphefumulo kubangelwa yimikhuhlane engathelelanwayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kwezemidlalo, iqembu elimela ilizwe kumncintiswano we-Total CAF African Champions LFC Platinum kuzamele libophe ziqine ukuze lenelise ukudlulela kwisigaba esilandelayo ngemva kokunqotshwa e-Angola ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Abafana be-FC Platinum bahlanganele mbila zithutha kwele Angola lapho abatshawe khona nge-3 kanyana iqembu le-Club Desportivo Primeiro de Agosto. Njalo limpumela itsho ukuba kumele lihlohlekane leli qembu kungela mpendulo ukuze lidlulele kusigaba sakuqala esomncintiswano. Okunye lingakwenza iqembu le-FC Platinum yikuba lihlohle kathathu kungela mpendulo ukuze kutshawe imbekwa njengoba kuyabe sekungutshikilobhanqa 3-3. Umdlalo wehlandla lesibili uzaqhutshelwa enkundleni yamandaba edolobheni lezishabane ngempela viki yezayo. Njalo iqembu eliyadlulela kusigaba se-first round lizadibana lelizanqoba phakathi kweqembu le-Bidvest Wits lase-South Africa lele-Pamplemousse elase-Mauritius. Iqembu le-Bidvest Wits lizifake esimeni esihle sokudlulela phambili njengoba linqobe nge-2 kanye lidlala lingekhaya ngomgqibelo. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu kucacile ukuba iqembu le-Islanders liyamdinga ngempela umgadli wobukhali ngemva kokuba lingqikelane leqembu le-Nikrud kuliqembu elitsha kusigaba se-Premier Soccer League ngensonto enkundleni eluveve. Umdlalo waphela zingutshikilobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni loba nje abafana bebhoso bebekhulela elezivakatshi. Umsekeli kamqeqetshi weqembu le-Islanders uMandla Mpofu uthi kabalali bedinga umgadli ongabahlohlela.
Njengomdlalo wokuqala ngiyathemba ukuthi abantu ngendlela namhla esidlale ngakhona bangaba ihope esisiya phambili ngoba abafana think badlalela ibhora batshengisele ukuthi ibhora siyakwanisa ukulidlala. Ngabe bekulomuntu oqhethisayo alubambe amabili amathathu ngabangeni asilali ngendaba yokuthola umuntu esimbiza uzabe eqedisa phambili umdlali ole experience umdlali osedlalile usikhathe side ngoba bafana esilapho abafana bagijimayo abafana abancane enokwakhe buza uma laphana emilotha ufana benza umsebenzi eneqedisa.
Iqembu le-Islanders lakhiwa kutsha ngumqeqeshi uMadinda Ndlovu kanye labanye bakhe ababalisa uMpofu, uMelusi Sibanda kanye loThembo Chuma. Njalo iningi labadlali balo ngabafana abasakhulayo abalamadlabuzane. Njalo ngesonto bakholisise kakhulu abalandeli beqembu ngokupasana abakade bekwenza ibhola kodwa okubekade kubehlula yikuba belitshayele emambuleni. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kwanele mthokazi omuhle olivalelisayo. Montunga milinko mom.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.